Lumbiko wethulwe isikhulumeli sezimpax umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyako phelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wangen National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzima obukhulu kakhulu eWangen. Indlovu ezifika i-123 sezificale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala. Akula kudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yencelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities, and as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ompisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe busuku akusathenji ukuthi uhambe nje ekhululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni eziraiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egcwele abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona lazo futhi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi omama ababe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhasa zitethi yazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba siyaye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadala abantwana amasikofisi sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi yabezimpax kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nana background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-1960 amakhiwa abethinti nyamazana siyazigcina bona sasingeza namhlanje kuthiwa ngezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
Siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingabhildiza futhi. So besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota.
E-Victoria Falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele. UFarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi. Ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini. UFarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.